Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuLwezi 2023. Ikama nguntungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga le-TRC elithunjwe labulawa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF labacuphi, umnumzana Dafumane iMasaya ungcwatshiwe namuhla. Wabe ngumqeqeshi weqembu lenguqu njalo wadlalela iHighlanders leqembu lesizwe lama Warriors uRaman Kumbo laye ungcwatshiwe. Kukhethwa isiqamulamayezi somhlaba namuhla uMiss Universe lapho iZimbabwe emelwa khona intombenhle eke yehlukanisa isizalwane seZimbabwe ngemibono uBrooke Bragg Jackson. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilunga le-TRC elithunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF latholakala libulewe, umnumzana Dafumane iMasaya ungcwatshiwe eHarare namuhla lapho umkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa asole khona kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esithi nguye obulale uMasaya, kubika umlondolozi Ndlovu.
Marivano ziwa mbuwa wachaita.
Babu tele nga makudu abasekeli be-CCC ematuneni emavukutafara namuhla bephekelezela uMasaya zehla izinyembezi abanengi befuthelana kakhulu ngocuku omunye wabo abulewe ngalo. uMasaya uthunjwe ngeziye edluleyo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO nabasekeli be-ZANU-PF. Wazotholakala efile umzimba wakhe uganyulwe waganyulwa ngezikhali i-CCC ethi kungaba ngamabhemba. Uthunjwe ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections emavuku. Ekhuluma emngcwabeni lo umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthe igazi likaMasaya livalelwa ezandleni ze-ZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe kubuhlungu ukuba imuli kaMasaya isilahlekelwe ngubaba otshiye abantwana abathathu, esithi abantu kumele batshengise ukuthukuthela ngokuvotela i-CCC kukhethe lwama-by elections oluza kwenziwa mhlaka 9 ngoMpalakazi. Uchamisa wengeze wathi uhulumende we-ZANU-PF kumele achiyane lokuthumba abasekeli bebandla lakhe ngokuphangisa. Amazwi akhe agcizelelwe ngobona ngenhlelo zokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga. Kodwa isikhulumeli se-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe ibandla lakhe alilani lokwenzakala kubasekeli be-CCC, esithi nxa kukhona ukwethuselwa kumbe udlakela abebandla leli kumele bamangale emapholiseni.
Whoever perpetrated this crime
sifuna ukuba owenze lokhu agwetshwe kwelinye ilanga.
Isigodlo sommeli we-Melika eZimbabwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Human Rights Watch zithi uhulumende kumele aphenye lolu daba kujezise labo abenze lobu budlova. Abanengi abakhulume emngcwabeni kaMasaya bamchaza njengomuntu owayithanda ibandla le-CCC njalo ekhankasa ngokuthula engumfundisi njalo ozithobileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
umqeqeshi womdlalo wenguqu njalo owake wadla uBhedu edlalela amaqembu agoqela ele Highlanders lelesizwe elama Warriors. URaman Kumbo ungcwatshwe eLady Stanley Cemetery koBulawayo namuhla. UKumbo uqaleke ngeviki edluleyo ekweleBotswana wabhubhela khona ngemva kokuqaleka. Uvaleliswe ngamakhulu abantu abagoqela abadlali labasekeli benguqu kanye labezombusazwe. Abakhulume emngcwabeni wakhe bathe uKumbo ube ngumqeqeshi olohlonzi, bathi njalo ilizwe lilahlekelwe kakhulu. UMkagumbo oVirginia yena uthe ulahlekelwe ngumuntu obe yinsika empilweni yakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usehlehlile nyovana wesula isinqumo sakhe sokukhetha ukhomanda wamabutho eZimbabwe Defence Forces uGeneral Philip Valerio Sbanda ukuthi abe lilunga ledale leZANU-PF Politburo. UMnangagwa uthethe isinqumo lesi ngemva kokubhalelwa ligqwetha uMnumzana Kudzai Kadzere emxwayisa ukuthi kumele esule lesi sinqumo ngokuphangisa ngoba ephule isisekelo sombuso welizwe, iConstitution, ngokufaka umkhokheli webutho kundaba zombusazwe. Kube isiphithiphithi esibhedlela seShifa eGaza namuhla, izigulane zivaleka kulesi sibhedlela zisithi zixwayiswe libutho lakwele Israel lona eliphakathi kokuhlasela eGaza lilwisana leqembu leHamas lona elihlelwe yiMelika njengeqembu lezidlova ama-terrorists. Kodwa i-Israel ikulandule ukuthi yiyo etshele abantu laba ukuthi bephume kulesi sibhedlela. I-AFP ithi kulezigulane labantu abangelandawo zokuhlala abedlula inkulungwane ezimbili 2000 kulesi sibhedlela. Akubizwa ozwayo namuhla ntambama kwele El Salvador lapho okuzaqhutshwa khona umcimbi wokukhetha isiqamulamayezi somhlaba uMiss Universe 2023 Voice for Change. Izizalwane zeZimbabwe zizalandela lomcimbi sigobhoza amathe ngoba eleZimbabwe lalo likhona kulomncintiswano limelwa intombi emhlophe eke yehlukanisa abantu ngemibono ngemva kokuthola isicoco sikaMizimbabwe uBrooke Bragg Jackson.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Lamlela ndwandwe.
Izakhamizi ezigabeni ezitshiyeneyo zeGwanda zithi zilakho ukuphelelwa izifuyo ikakhulu inkomo ngokuswela amanzi ngoba amadamu amanengi esetshile. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ukutha kwamadamu lokuphuza kwezulu sekuthe izakhamizi ithwele nzima ngoba sekumele zidinge lezifuyo zazo amanzi okunatha. Iningi lezakhamizi selinatha ndawone lezifuyo ezikotho kuthi abanye bahamba imango emide besiyanathisa emadamu amakhulu asasele namanzi. Lanxa kungaze kune likazamcolo amadamu egcwale, amaningi aweGwanda lakwezinye izigaba zamaThabeni South abeba ephanga ukutsha ngoba esegqibelekile. Isakhamuzi esiteze eGwanda North uMnumzana Zolithini Gabula uthi kuyadingeka ukuthi uhulumente azinikele ekulungiseni amadamu ukuze agcine amanzi.
Thina enqameni isimo sezifuyo sibi kakhulu njengalokho izulu lalivele lingananga kuhle, kanti njalo la madamu ethu avele seyangena udaka kakhulu.
amazwi kaGabula agcizelelwe ngumnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtshepe Konda South layo othi isimo sesisibi.
Amanzi esiwatholala kule ndawo siyakwazi ukuthi nxa utshalesi isikhathi abe semalutshwane njalo futhi abe sengcolile. Izifuyo yebo ziyabe zikhona lapho ezinatha khona kodwa kuyikuthi zinatha amanzi asele ingcekeza. Amadlelo vela sisakhulume ngawo.
Singenjalo isakhamuzi seKwanda South eMawane umnumzana Gabriel Moyo uthi selidingeka izulu ukuze kungaphelelwa izifuyo.
Amanzi akusela, ukudla akusela, abantu indlala, wonke lezi nyamazana zabo kusho ukuthi abantu siyakufala izifuyo zethu.
Ukhansela kawathu eKwana North uNkosazana Zwelibanzi Mpofu uthi ukusilela kwamanzi lokhu kulapho kubangela kumemethayo kwemikhuhlane.
Sifile nzima ayikancane. So sikhangela ukuthi wona lo mkhuhlane okhulunywa wona lo wesihudu maduze singatshayi wathi two.
Kusenjalo mama beBruna Beck ePlumtree basele bekhala ezimathonsi ngemva kokulibezelwa ngumunye wesifazane obebathembise ukuthi bazaphiwa ukudla okubalisa impuphu, irayisi, iflawa kanye namafutha okuphekisa nxa bengabhadala i-R50 ngamunye nokuthola lezi mpahla. Owesifazana lo obikwa yigila emkhuba esebenzisa amabizo athi funga imsethwa lelithi lise filima ubesithi uhlelo lokuncedisa omama bemaphandleni lolu alibiza ngokuthi Mothers of Today ulwenza esebenzelana namakhiwo emazweni. Abesifazane beBruna Beck abafika amakhulu amahlanu 500 balahlekelwe imali engange-R25,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lezansi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo Nkosazana Dudezile Sibanda, ilunga leqembu lezomculo elizibiza ngokuthi Nobuntu obets bembube. Usichasisela ngenhlelo zabo zokuphathisa amantombazana.
Particularly i-Tadank show esijayele ukuthi nxa ama-fans ethu ebuya babhadale besebenzisa i-sanitary wear. So sesavula ama-pad bank kuma-youth center akubulawayo anceda osisi abasebenzisa ama-youth center lawo. So we make it our priority ukuthi since sawavula kumele every now and then lapho esikwanise khona sihambe siyewagcwalisa because thina sithi lathi saqalisa sisebenzela ema youth center kusasaliphupho nje lokho esasikwenza. So ukuthola i-sanitary wear ama-pads landlana okusetshenziswa ngomama asonto encane because into efunakalayo whether you like it or not every month kumele ube layo. So sometimes kuba nzima for umuntu ongumama ole artist ongawazi ukuthi uyayithola ngaphi i-senti lakhe elilandelayo. So we thought let us lessen that burden for young female artists who are utilizing these centers ukuthi nanko thina njengabo sisipakho benobuntu sithi nazi i-sanitary wear buya uzosebenza ukwazi ukuthi at least i-cost yamaphedi kule inyanga awulayo. And also okunye esikwenzayo siyaphekela abantwana ngesikhathi sekhisimusi siyokuphekela abantwana ngale Tshabalala Youth Center lapho inobuntu vele yasungulwa khona eTshabalala. Siwaphekele sifanike amasidlongo sifanike lezwithi. So bese sifuna ukuthi kungabi ngokwekhisimusi kuphela ngoba kuloo mama ojale ukusincedisa khona ngale wakwathi liyakwathi abantwana balokubuya lapha bazosiqhweba babuze bethi mama kanti osisi labana abaphekayo bangaphi bakithi sikhani ukudla okumnandi. Kwahela kithi ukuthi okay now we need to up it up a notch singahambi ngekhisimusi kuphela sihlalahlale singanyamalali sihlalahlale sihamba sisiyaphila. So we will be fundraising for such things.
Selitholeni kuma-sanitary pads lapha njalo likhangelele ukuthi lingahamba lithwele amaningi kulula yini ukuthi liwathwale
ngendlela ebesixwayiswe ngayo ukuthi ama sanitary pads singathi siyawathwala from lapha kuza sigilela futhi. So ngcono sithathe imali sifike ke lapho ekhaya sicele imali ukuthi abakwanisa ukuthi besidonethele ka donate noma yinalini iyabe izahamba to that cause. Masifika ekhaya there are companies that we usually work with abajayele ukudonate nje even singathenganga. So sifuna ukuthi sibuyele futhi to those companies and say right now nanko we are buying from you guys since you always donate from for us for free for this cause. Siyethenga khona futhi in bulk sihambe futhi siyegcwalisa la ama pet banks esesiwavulile kuma youth centers akubulawayo
khonapho kuma youth centers maningi inamantombazana njalo abanye ke akubandlululi laba bangasibo ama artists.
No, asithi ama artist kuphela. Sithi wonke umntwana wengazana osebenzisa i youth center akathole access to i sanitary way. Recently esivulile ukusephumula esilwane youth center, it's the busiest. Ayila ama artist kuphela, ilaba abazayo, ilaba thungayo, kulabanye babesenza soap making and candle making. Amankazana, it's so busy. If there is something that will keep umntwana out of the streets, imnike umsebenzi or imfundise umsebenzi wokwenza izandla, if there's a center like that, abantwana abatshone khonale. Athi sesifaka okunye okuyi-incentive eceleni ukuthi bahawukele la mankazana ukuthi ngingatshona i-youth center laphana ngibe ngithola amapesi every month. So umthetho wakhona ngowokuthi inkazana lenkazana esebenzisa i-youth center engaphongi uhamba nje siyavakatha, hayi eyi-member e-youth center iyabe izayithola le i-sanitary way. Abanye abantwana uyathola ukuthi bagcina sebesebenzisa amalembu into ezingekho healthy ezagcina im-affecta ngale kumama im-affecta egcine segula ikokhoza ama-cancer just using anything.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Jujuzile Sibanda, ilunga leqembu lenobuntu obhepsi bembube, lona leli qembu eliphakathi kohambo emelika leCanada. Sixoxelaye ekhonapha emelika, asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani silukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChristande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labahlali bakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Sihlaziya udaba lomkhuhlane wekholera. Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngibonge kakhulu emsakazweni kungemukela msakazi, ngiphinde ngibonge abalaleli beStudio 7.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani ungasikhangele ukubana kwezinye izigaba zelizwe sekube lodubo lwekholera? Singabona yini kusiba ludubo edolobheni lakobulawayo kwezukwane ezilandela?
Umkhuhlane wesihudo kumbe ikholera lo sithe watholakala kwezinye izigaba zelizwe kungeke kumangalisa ukuthi utholakale kobulawayo emalangeni abuyayo, ngenxa yokuthi angithi uthelelwana ngezindlela zokubamba izinto ezinjengezithelo nokunye nje ezilonga abantu bethe bathinta lapho kuthinte khona abantu abalalowo mkhuhlane kumbe igciwane lalowo mkhuhlane, kuyenzeka ukuthi igciwane leli lidluliselwe komunye. Ngakho-ke nxa sizithi siyahamba edolobheni lakobulawayo zafica ukuthi abantu baningi bayathengisa izithelo, abantu baminyene, abantu basebenzisa izinto abazibamba bendawonye, kumbe ungena ebhasini kumbe ungena ngaphi khonaphana, nxa ubamba kufingenelisa ukuthi amagciwane lawa adlule ezilonga umanzi lapho kula manzi khona umbe lapho abathe abantu bathinta khona umkhuhlane lo osele amagciwane akhona esele khonapho uyenelisa ukuthi udlulisele phambili. Njalo siyakubona ukuthi baningi abantu njengoba sikwazi ukuthi emadolobho kuyaxhunywana, abantu basuka kuleli dolobho besiya kuleli yana, abanye basuke kuleli yana besiza ngapha kobulawayo. Khonokhana-ke kungaba yingozi enkulu engabangela ukuthi lowo mkhuhlane ugcine usithe echithisa kobulawayo.
ngokubona kwakho kuphele kwezweni ukuze umkhuhlane lo ungasabalali kakhulu khona ngapho koBulawayo?
Indlela yakuqala ezenza ukuthi umkhuhlane lo mhlawumbe siyenqabele kumbe abantu balimukiswe ngawo ukuthi abantu batshelwe ngawo, esithi khona kona ngesilungu education, ukuthi abantu bafundiswe sibili ukuthi umkhuhlane lo usukhona elizweni, ngakho ke abantu kabaqapheli, bafundiswe futhi la ngezinto okumele bazenze ukwenzela ukuthi baziviyele, bangawuthathi lo mkhuhlane okugoqela khona ukuthi abantu bagezise izithelo abazitholileyo bengakazidli, abantu babilisa amanzi bengakanathi, bafaka amaphilisi emanzini bengakasebenzisi lawo manzi ekunatheni. Zonke lezo zinto izinto ezingavikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane lungasabalali kakhulu. Imfundiso abantu abayidingayo ukwenzela ukuthi bahlale bekwazi ukuthi umkhuhlane usukhona, ngoba kathesi abanye kabalalwazi. So siyakhuthaza ukuthi iBulawayo City Council ibambene lezi ngatsha ezishiyashiyeneyo, basondele kufundisana abantu, kungaba ngama roadshows, kungaba kusemsakazweni langaphi ngaphi, kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi umkhuhlane usukhona njalo uyasabalala khona, konke kunganceda kakhulu.
Okwakugcina ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kumsakazi, sivalelisa kubalaleli bemsakazi weStudio 7. Sikhuthaza abantu ukuthi bahlale bekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe umkhuhlane wekholera umbo wesihudo ukhona njalo uyamemetheka. Ngakho ke sikhuthaza ukuthi abantu ezindaweni ngezindawo bahlale beqaphele njalo behlale bezivikele kuso sonke isikhathi, benze khonoko abakutshelwayo ngazo zonke izikhathi ukuthi bangavikela njani umkhuhlane wesihudo.
Lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye uhlelo lunye lilayo.
Na Chris kwezemidlalo luthuli lodwa emsileni wengalane yemiklomelo yeKasilaga Premier Soccer League, lapho amanye amaqembu aqhubeke khona namuhla elwisa ukuthi engagunyulwa kulesi sigaba. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leBlack Rhinos lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni ku-PSL ngemva kokunqoba isheshamu nge-3-2. Limpumela itsho ukuba iqembu leli likhuphukela ahlala endaweni yeshumi lanhlanu engalaneni lile miklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu. Ele sheshamu lalo lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu kodwa lehle lahlala endaweni yesibili nxa usuka emsileni. Iqembu le-Triangle lalo lile miklomelo efanayo njalo lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka phansi ngemva kokuba libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Capes United. Iqembu elisemsileni wengalane le-Cranbourne Bullets lonakaliselalo ithuba lokusinda njalo namhla libhaxakulwe nge-3-1 zintshantshu zalonyaka inkezi Platinum Stars. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iGKN ilitshaye iyada nge-2-1, iFC Platinum ibe ngutshiki lobhanqa 1-1 leWange, wathi iDynamos yakhuphuka yahlala endaweni yesibili ngemva kokunqoba iGreen Fuel nge-1-0. Kusasa kule midlalo emibili lapho iRentals ezadibana khona leBulawayo Chiefs eNational Sports Stadium kuthi ngaseGibo, iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele Highlanders. Umsekeli womqeqeshi weqembu leBhosu uJoel Luphahla uthi bakhangelele ukuphenduka bephethe yomithathu imiklomelo kusasa.
Sidlala leManyika i-team number 2, sikhangelele ukuthi maybe sibambelele kibo, sibasebenzise ukuthi sinasikhansi siye phezulu, ngoba siyakwazi singawini siyabe sesitshintshana iposition yethu thina siye lapho abakhona bona baze lapho esikhona. Kodwa usenze kube lula kanti abafana basithengiseni lalapho odibelulwa ngakhona i-training ukuthi
iqembu leManyika Diamonds selihlezi endaweni yesithathu ngemva kwempumela yemidlalo edlalwe namhlanje. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu kusasa lizadibana lele Nigeria emdlalweni walo wesibili wesibaya sikaGroup C kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba weWorld Cup ngo-2026. Owadlalela iqembu lamaWarriors uDesi Kapenya uthi abalandeli bomdlalo wenguqu kumele bayemukele loba yiphi impumela ezakuba khona kusasa. lapho?
Of course, as a Zimbabwean, I'm expecting ukuthi ngizobheza kuhle and collect the 3 points, but we also have to consider ukuthi abantu laba it's been long bengazange bedlale wonke and kulento eziningi ezenza ukuthi team ihlangane. So in as much as everyone wants them to win and my expectations are high, we also need ukuthi njani to acknowledge lapho abayihluleka khona, because ibhora ukuthi lize linjani lidlale. Abantu, they need to be together, to train together, they understand each other, they have more combinations. Bedlale ibhora elinjani elichaza elintertainer, and only that can happen abantu beyazana.
Umdlalo wakusasa lo uzadlalelwa kwele Rwanda, loba nje iqembu leZimbabwe kuyabe kuyilo elisekhaya ngoba eleZimbabwe alilayo inkundla elungele ukudlalela imidlalo yezinga laphezulu. Zombili iZimbabwe leNigeria zingena kumdlalo wakusasa zilomhlomelo owodwa ngalinye ngemva kokuba eleZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 lele Rwanda, kwathi eleNigeria libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leLesotho ngosuku lokuqala lomkhankaso. Kaso ngimele isibe 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namuhla sileqembu lerumba elizibiza ngokuthi Private Boys, ilona eselethu le indlikizane yesingo elesihloko esithi utakwanjani ungikoloda.
Kubalaleli bonke umhlaba wonke jikelele ubingelelayo kuSifas Ncube abamazi ngongqondo ngqondo ehamba laphana lo Tough Man named Nomnyamanyathi no Ford Ranger silamba jacket ibabafana be Private Boys abafana badabuka eplant esigabeni sasedugwe futhi sesihambe saba namadlakati awu 5 kanye nama Sing Trick awu 3.
Singi trick lay besketina utakwanjani ungikoloda ukhombo wethi yakugukuzela nawe noma uyichaya ungabona isikolodo somuntu yakugukuzela ukwenza ukugijima ubhadala fast yakumela ngoti yodakwa usase nemali yami.
Abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Thina ingoma sidlala singapho kwele South Africa. Abangathanda ukuthola ingoma bengaxhumana nathi ku 0027 610656149. Inye njalo inombolo ithi 0027 844 97 0021. La ungakwazi ukuxhumana nathi uthole ingoma zethu.
Iwaphi amazwi owachiyela abalandeli?
Abahlale njalo besisupporta bethenga ama-originals, kuyasenza ngathi kusinikeza amandla ukwenza lokhu sikwazi ukuhlala sibakhiphela ingoma eminyaka neminyaka. Siyabonga.
Private Boys besabelake kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Ilunga le-Triple C elithunjwe labulawa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-P F uMnumzana Tafumane Masaya uncwatshiwe namuhla. Wabe ngumqeqeshi wenguqu wadlalela iHighlanders uRaman Kumbo laye uncwatshiwe. Wanele olivaleliswayo nguntungamili Nkumo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.